So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuMbimbi 2024 Mokips Dube. Endaweni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukwethuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eVictoria Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza abantwana sifotele.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola ukudla.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi asabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathule lezabatsha lezokhululo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulikhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukwethuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi Mnangagwa uza kwethula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokwethula umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi seKZN kumanifesto lontshe ye-EFF sithe sisuka khonaphana sabuya back ngkhaya. Unfortunately salahlekelwa ngama-fighters ethu ayi-2 namhlanje.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo
namhlanje sinqoba omunye wethu, kodwa hayi kade kungayisiko ukuthi nje usithile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasichiya ngelokho zengengozi yemoto. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Ni abantu balithule vela sizabonakali ukhetho zoladlula lakuthatha lokuthathayo lachaphansi.
Ah sikhona, hayi ngitsho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esuke iyaphazamisa iyona leyo eyama-infighting. Abe CCC iyo iqini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi inhlelo ezenzakalayo. Thina sibhizi siyakha ama structures ilizwe lonke. Kade se Mondoro the other day and SG wethu kade se Maswingo. Next week I think was Victoria Falls. So siyayenza ama programs ukuthi thina singakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokho senza lokho thina siyakha ama structures. And also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siya ku ncoma xa sikubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye acover such people. Thina abasikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye, kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi zisebenza lezana.
Hayi, akutsho konoko. Vele abantu bahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandicampaignile besithi mina ngiyindose i-ZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo. kodwa mina into engayichoyo ukuthi mina amboni kulonqedo ukuthi ngamboni into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put a proposal, even request a meeting, njenge leader ye opposition. Ngiyefaka ama position ukuthi hayi president, mina ngibone ngani ulahleke lapha lalapha lalapha. Ngoba after my elections azange sibone any one of us ama leaders kumbe opposition eyamso president e-court yathi hayi kakhethwa ngakuhle.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, oqoka le Studio 7 eseLondon. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufiswa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisiyana na webandla lezaphu lo usimbalana ngunobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumente. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezi nduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adressa sitshela abantu ukuthi khona siya ngathi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokho akwenzayo kayisikho. Khathesi sine-program esiyenzayo siqoxa abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag ethi 2028 is too far. O 2028 ukhathana ngoba sesiqale iprogram yokuthi siqoqa abantu beZimbabwe sithi khona kasifune ukuthi uhulumende lokhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kesho ku 2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi ngendlela kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe siyabamela abantu obahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma by elections abazange bekubone izapha abazange beyibone kuma by elections ngakho ke basekeli zana ngokutsho kwabo
umuntu osho njalo uyabe ngelaqinisa ama by election esingangena ngayo kuwo yilawa okuqina okwine khona uGeorge Huma labanye wonke ama by elections abekhona sivela ku elections sikontestile impula yakhona kokulaya isegcekeni sizange lecandidate futhi eBridge West eyomama uTorisi. So sikhona siya contesta. Uhlupho wabadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma election kuyadula ukubhalisa uMP kuyadula ukucampaigna. So sinanzelela ukuthi mhlawumbe abantu kukhona esingakwenziwa ukuhle okwenza abantu bangasivoteli. Sangena ku-drawing board kukhona esikulungisayo. 2023 singenile abantu abasivotelanga endaweni eziningi. Kwenziwa i-by election sangena futhi abantu abasivotelanga. So angazi ukuthi othi kasikubone ku-by election uyabe sitsho ngapi ngoba wonke ama-by election besikhona.
UMnumzana Mthulisiyana na unobhala jikelele webandla lezaphu bexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ukubandla lezanu PF uMnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate wenza ukuthi bebe part of i-Poland. Ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hayi singaba part of i-Poland. Lathi siyakwanisa ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njani aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiyakukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine bakhona nje ukuthi besigugumise izikhwama zabo kuphela.
Ye kodwa kulabanye abathi okwenza bengakwezikhonokho besabe ibandla lezanu PF lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi lapha kulobuzimu njalo bala mali
hayi kuqathile ukuthi kula muntu esaba ibandla ungalesaba njani after election ngesikhathi siqhakathekile se election ungalesaba siya contesta nje siyakwazi ukuthi bona bathuta olebhora ngomakwayo izano phefe ngatshini sihlupho ngamabandla okuncane lokhu ukuthi kube nja mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le democracy akula nto ebangayesaba nje kubandla lezano PF njalo abakwenzayo ongafuna imali kuyini after election ongafuna imali kuyenzakala during election after election kumele kuphela besebenzele uZulu bekhulumela ivoice yabo izwakale beattend la ama programs enze ukuthi ilizwe liye phambili akula engingabona ukufuna imali njalo izano PF abayesabi banga asibo magwala ukuthi uthabe ngesabi izano PF yokuthi ngesikhathi siya campaign abayebekhona besithi sivoteleni bese bezayisaba sesiqedile njalo.
Lo ngumnumzana Kula Msanga obexoxa le Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo sikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Gibhithe lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo ephakathi kwele Israel nabamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina masiko
wethu,
sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke, namhla sikhona ngale lapho ke okule inkosi ukunelani lobhengula wagidwa umdeni wakwaKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Sixoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana Bonman Khumalo. Khumalo, uzawamukela kuhlelo wakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Yes, uzokuthokeza elilungiselele ukuya kodakamela. Kulani khona ngani?
Weshiwe impahla mhlonishwa siya khona kodakamela. Udakamela iFriday ka-5 April kuyi lecture kuyimfundiso nje imfundiso ngembali yethu singamaNdebele bese kuthi u6 ke sokulusuku lwemgido kube losuku lokupha izili imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uHinduni uDakamele soke ayuyadliwa kuyafundiswa siyagiya siyasina kumnandi kunjeya
yikwangelela ukuthi abathole imiklomelo ngabantu abanjani izicocolezi kume njani bakhethwa mbani?
Bayakhethana bona. Umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu, onakekela izifuyo, umuntu olima kakhulu, abantwana abenza kahle ezikolweni ku-sports, abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini. Yibo labo abantu abaphiwa imivuzo. Kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye, uqade kangakanani khonokho?
Lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo. Kodwa uma lisenza into ngokuncintisana wonke umuntu ufuna ukuthaya intamba abe ngunumber one. Yiwumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing. Baphumelele ezifundweni laba aba-intelligent, laba abagood abalesipho se-sports baphumelele. Ngoba kuyakhuthaza. Nxa kungekho ukuncintisana, abantu abakhuthali ukwenza izinto. Kodwa umuntu ungafaka ukuthi kwele competition kulo mvuzo, umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo. Kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye, lo ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli sikavulelani lobhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo, uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungajoni kusasa ba.
Ngiyabonga kakhulu Mthembu.
Lo baba mkhulu, babe lobola
usenziwe.
So isikhathi sezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Divana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamilinkomo namhlanje silomfundisi useniSpanda
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphatheleni mfundisi.
Kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo ngibukuyakhonza. Lolu ludaba lomnikelo ngibukukhupha njalo kwechumi. Abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abacina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhipha izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu. Ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2. Ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu. Yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze. Ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzekwayo. Siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinti ekhuluma labo ngodaba lomnikelo. Ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo. Okokuqala okungcono ungekho mgceke ukuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-Testament elitsha, ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu. Ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-Testament elidala. Njalo sinanzelela ukuthi kuleli Testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana loThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala. Abantu babeletha imbuzi, abantu belethe izinkomo, abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owabakhona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha, wanikela umnikelo owedlula owethu sonke. So ngakho-ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe, kumele alethe olunye ulutho. Lokhu sokwabhadalwa nguJesu, sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno uNkulunkulu wayesithi lethani izivuno zenu zokuqala, kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona, ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu. Ngakho siyabe sibisela kuye, nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo, njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo, yonke into esiyitholayo ayisithi ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu, kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe kuThixo.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo. Ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu. Ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga. Asithandazeni. Baba, igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze Baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe. Sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe. Sibongile Baba ngegama likaJesu. Kusisa abantu abakho abalaleleyo, sizahlangana njalo ngeviki elizayo. Amen. INkosi libusise. Asihlanganeni ngeviki elizayo, sikhuthazana njalo ngombhalo.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabakhulu uNtungamile Nkomo, sike sizwe ukudabuka ngencube kuhlelo lwabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze bathole imitshina abayidingayo.
ukukhipha i-value added tax kuma assistive devices yinto e-right kakhulu yenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokho iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Sikhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabe ezathenga like ama hearing aids, abanye abangaboniyo bahamba ngama walking sticks, abanye basebenzisa ama wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama printer ethu lawa yena yabe ngaboni yabe senida o braille. Lezinye izinto nje ezabe zinceda ama alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day-to-day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi bebezenzela izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo braille, umuntu abe sekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabe kwanisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability baspenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha sibona ukuthi bona basasesikolo njalo bayabedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura uyabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-Campaign Against Budget-Related Communication Pollution. Uhlelo lolu ngolwani, luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo le kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu kade bethengisa assistive devices kade sebekhwezile. Kodwa uzathola ukuthi ama prices lawo azagcina selokho esenjalo, bethatha advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sivanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Mutabo Kanube.
So makhulu Jabo Kancube ungathinela kusasa jahala kithi. Wezemidlalo entertainers indaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usathulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wencindi uMeluleko Ndikolube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi esakhula, kodwa wagcina ekuthiya umdlalo wencindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wenqindi ngo-2003 leminyaka elichumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu ebelizilolongela eChaka Youth Center elokitshini lasemakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka umncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu ube yingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni laseMarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's way abantu abaningi abaqasha ukumbona khona besiqalisa ukubona hayi phathe umfana lokukulesiphiwe esingaka seboxing. Ngokudlala kwami khona le Marondera 2009 National Youth Games, ngabuya le gold medal. Sahamba kuma Champions of Champions around November December khona ngafika ngaba yi-champion ephini we-division. By that time ngangoya 45 kgs. I-first weight yam it was 25 vele kwakukhatshana iphini weight yanga abantu abalula. Tesesifika ku-2010 ngadlala ama national youth games eHarare ngabuya le gold medalist futhi again
ngemva kwalokho umqeqeqeshi kaNgulube umuyi uPhilip Striker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwa eli amateur abe li professional njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu
around 2010 coach Phillip Striker he decided ukuthi thina sijoin in professional boxing ngoba lati sasesizibona singabantu ukuthi hayi lati sasingakwazi ukudlala ku professional ngakuthena lo ufana wangidlala la kokuthiwa ngontanjo span ngadlala 1-1 sahlala isikhathi the trainer singatholi ivi game ngahlala sibili isikhathi ngingadlali boxing eringini ngi trainer trying to find ama sponsors trying to find ukuthi yami ngathola njani game as a professional box uyihlula so the second game yami it was 2018 angizange nganjani kuhle because umuntu engangidlala laye wayesedlala kakhulu ama game professional mina ngase ndama brackets so that's where in 2018 engaluza khona i hope about boxing
ukungadlali kutsho ukuba uNgulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi
unfortunately hayi izinto zangesihambe ngendlela esifuna ngazo ukuthi nesikhathi waswelakala ama-sponsor, waswelakala into eziningi. Ngabe sengidecide ukuthi njona ngani-boxing yali sport ebesisegazi. Mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza. Ukuthi lami ngiphile just because i-boxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo. Kwakuyisifiso sami ukuthi lami ngabe ngiyadlala. Ngifana nabo oMayweather kodwa zange unfortunately ngalithola ithuba leli. So ngadecide ukuthi hayi no, let me find a job because by that time izinto zakhona zazinzima because ngiyabe imali lengifide ifamily. So kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele ku-boxing just because ngase ngindefamily. So that's why I come here to Highlanders. Ngafika ngaqhatshwa lapha Highlanders as grounds me.
UNgulube oyafikisa inyanga engamachumi amathathu lambili mhlazi ngamachumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMbimbitho uthi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wenqindi uyavuselelwa ufane njengakudala lapho athola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wenqindi endaweni ezijineyo edolobheni lakobulawayo ancedise uqeqetsha abadlali ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa ngiyimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji
sokholo Njanji ungathini lokusasa ake sizwe esomculo
Sarbonani balaledi labalande libe studio 7 ikamalami mna ngiyumbele sikhumala umhlabeleli we jazz afro jazz actually let me say ngithanda ukuthi ngilibingelele lonke ngithi linjani ukuphila mina ngihlabelela ngikhona apha eZimbabwe eHarare just to be specific so gatesi ye ngise studio I'm actually preparing ngiyalungiselela eli ngathi mina ngesikhiwa isingle engizayiletha umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi umbe ngithi kubo June khonapho izabe selilawo umculo ovelela kimi mina ngilithanda lonke ngithi ngali ngaba lokulalela okuhle okwathesi ngithi lisale ngenjabulo enkulu uNkulunkulu alibusise lonke
Mama wako stanga san Say Jesus tabeli kongo Izolo loku bengino malume wako Telling me all the plans he has Baby Angsalane kaya Nasya fasa uyipinjia mistango sam Botando lo amigo westanga is like pure silver O mama wa kostando sam say this is tabeliko
lo umculo ke wakakhumalo kuya ukhumalo phela indoda yaqhasa kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu singagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elethiwe eBitola Force Airport. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.